Zakabe's current corruption is called as Antoine Leader she got the corner is more corrupt than the previous councillors. So when dialogue recurring wabo, yebo ye aba anye babu jabulela kakhulu abanye njalo balosizi ngakho ngoba anti abanye babe basekile kodwa thina njengezakhamizi sibili majority yabantu besebeke baphosa sibili amazanzima ngecorruption ekhona koBulawayo ukuphasela umhlabathi khonoko ukuthi ukhansile ngangila uze siyazinika umhlabathi emayadini nehlala kwenye wadi emalokitini khonokhana kabakulungisise ngenxa yokuthi abantu baze babe ilizwi lokuthi kungaba njani ke sibhala ipetition kesilobhe iparliament and whole government and so forth ukuthi ama-local government elections akaseparatwe from election ari general election esijali kuba layo ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi ugcina ukhetha umuntu ku-local government because thina as residents we are worried about local governance issues. So nxa kuyikuthi usukhetha umuntu ongamaziyo ngenxa yokuthi ubona isimbolo ethile umuntu lwane ungathi uyamlanda. Some of these councillors are very unfriendly nxa ubalanda uzama ukuthi udeal abo ngama-issues emawadini.
Yes, siyakuzwa kakhulu.
Nama solidarity messages esiwabonayo kuma social media lokunye konke lama comments esiwabonayo ayakutshengisa ukuthi abantu abathabanga ngalokhu okwenzakalayo ngoba eqinisweni into yonke embi ongayenza at the end of the day nxa usuzibuza lawe wedwa uyabusibona ukuthi hayi laphana kodwa mpambanisile abantu bangikhuza laphana mpambanisile kumele ntshintshe ngenze izinto ngendlela efaneleyo. Abantu phandle ngale abathabanga ngalokhu okwenzakalayo labantu ababengahambi lathi uyezwa nge-communication yabo ukuthi hayi besingazwanani lani njengebandla le-MDC kodwa lokhu okwenzakalayo ayisikho.
Siyakuzwa kakhulu baba Mpukeni. Abantu kubenzani konke lokho
indaba ye-corruption babazali? Hayi ungesabi wena, into enhle ukuthi ngikuye naleyo committee ebheka ama-local government ku-MDCT. So zonke lezi zinto ezenzakeleyo since 2018 kuze kuzofika namhlanje and 2023 ngiphezu kwakho nje kungekudala nje ngizoliphathela i-report lana elizoyibona nje izohlupha kusazoninika kumhlaba angingakhulumi kakhulu.
Baba Dube Mlungisi,
decide ukuthi bebe loyal to the party ababe ngabantu abakwanisa ukusebenzela abantu ngathi ukuthi nxa sebekhuthwa sibe kwazi ukuthi ayisikhalele umuntu lowo ngoba amanzi asawabona nothi ukuthi sikhalele umuntu lowo ukuthi ethathe ama-state.